Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 20 kuNhlangula 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela. Besenzela ukusola eleZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazulu ake abuswa ngeleBrithani oweCommonwealth. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya kungasaphumelelanga kangako kobulawayo ngakuvela bonke abalutshwana embuthanweni wabo wesibhedlela sempilo namhlanje ekuseni. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphephele emhlabeni jikelele le-World Refugee Day, eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela besenzela ukusola eleZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeleBrithani oweCommonwealth weleRwanda. Lokhu kutsho namhlanje emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Sydney Bebe emathuneni awe-National Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Bekhuluma embuthanweni womngcwabo kaBebe namhlanje, umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe akasoze agoqe izandla abukele nje abantu bezenzela santando bephehla udlakela. Ethi uzulu weZimbabwe kumele engavumi ukusetshenziswa ukwenza udlakela lokuzondaniswa ngabamamandla aphikisayo.
Life and property of every Zimbabwean is critically important.
Indlela amabandla aphikisayo abaqamba ngayo amanga bethuthuzela abasekeli babo ukuba bebe lenzondo lokuxabana labantu asikhuthazi, iyasikhathaza. IZimbabwe lilizwe lokuthula njalo umthetho uzabopha abenza lokhu, kutsho uMnangagwa. Umongameli usole abamabandla aphikisayo ngodlakela olwenzakala isitungwiza lapho wabulawa khona uNkosazana Moblessing Ali owebandla le-CCC. Ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuba alondoloze umthetho esithi kumele abantu beqaphele imisebenzi yezitha zeZimbabwe. Usole kakhulu amazwe abalisa iBrithani leMelika ukuba yiwo asebenza lamabandla aphikisayo esithi uhulumende wakhe akasoze akuvume lokhu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mava uthi iZANU-PF yiyo ebangela udlakela.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi iZANU-PF yabulala uMoblessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso, ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa i-boyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi i-boyfriend yakhe njalo amapholisa senqaba ukuthi ivele kasomuntu wezani? Bahamba ini kwi-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu, i-membership yezani.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati uthi amapholisa akhathazekile kakhulu ngezehlakalo zodlakela elizweni esithi bazakwenza konke okusemandleni abo ukulwisana nalolu hlupho.
Ukuthi ngabe kukhuluma akumelanga bayenze lokwane esithi thina uku-incite i-violence. Njalo banceda amapholisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama-good relations phakathi kuma-journalist lamapholisa.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Peter Ziduli uthi uhulumende akutshoyo kakumelanga kuphelele emlonyeni, yena engathatha amanyathelo akhanyayo ukunqabela lolu dlakela.
Into esingasayaziyo ngokuthi uhulumende na uthini ngakho khona lokho. Abantu abanjengalaba ababulala abanye mele bejeziswe kabuhlungu, or nxa kusiyenza kumbe indaba leyana ye-death sentence ibe khona njalo iqhubekele phambili, ukuthi umuntu nxa ebanjiwe kungenye obuleleyo la etholakele etholakale edluliswa kulomhlaba ngoba wonke umuntu lemvumo njalo akalelwa ukuthi asupport ibandla alifunayo politically.
Umuyi uBhebhe ubhubhe ngomvulo ngeviki edluleyo seleminyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 wazalelwa wakhulela emberengwa wasesiya empini phansi kweviyo leZipra ngomnyaka ka-1977. Ekutholeni kweZimbabwe inkululeko embusweni wabahuquluzi benotho ngo-1980 wangena kubutho lomanyano wagcina esesikhundleni sokuba ngu-Major General kuZ10A. Usebenze iminyaka yonke le waze waya ekuphumuleni ngomnyaka odluleyo. Uthiye umkakhe unkosikazi Sarah Bhebhe labantwana abathathu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umahluli uMnumzana Gibson Mandaza lamhla uthe uzanquma ngolwesithathu ukuthi iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezivalisa uMnumzana Job Sikhala loMnumzana Godfrey Sithole zingakhululwa na ngemali yesibambiso eyibheyo. Ababili laba ababonakale bebotshiwe enyaweni ngamaketani lezankosi ezandleni betheswa icala lokubangela udlakela enyasime esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali ngeviki edluleyo lapho kwaqhamuka ukulwisana phakathi kwamalunga ebandla le-CCC lawezanu PF. Ibandla leli lethesa elezanu PF umlando ngokubhubha kukankosazana Ali, kodwa lelo bandla liyakulandula lokho. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya kungasaphumelelanga kangako koBulawayo ngoba kube labongi abalutshwana embuthanweni wabo esibhedlela sempilo namhlanje ekuseni. Lanxa kukhanya kube lalesi simo koBulawayo akubanga njalo kwamanye amadolobho ngoba eChinoyi laseHarare abongi benelisile ukuqhubeka ngohlelo lwabo lokukhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Laloba koBulawayo abongi begcine bebanjwa ngamandla ukuthi bagcine besebenza kwamanye amadolobho anjengeHarare leChinoyi, abongi baphumelele ekukhalaleni umsebenzi ngobuningi. Umabhalani weZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo uMnumzana Ivindosi Ziba uthi abongi abaningi bagcwele ukwesaba njalo abanye sebetshiya umsebenzi.
Inyaka le emibili kumbe nemithathu edlulileyo abantu baphuma phandle betshengisela ukuthi khona uhulumende kumbeni abantu odumele basikholise abasikholisi ngendlela i-right, basibambelela imali zethu, basinika imali engasebenzile. Babe besikhiphela uswazi, basitshaya ngoswazi lwakhona lokuthi lakathisa abanye loke benwaya ame wacutsha imisebenzi. Abanye labo vele abasatholanga intuthu wadumele beyithole emsebenzini siyithole. Namuhla kube yisimanga sibili. Abantu bathi bona vele bafisa ukuthi ngabe kuthiwa siyahle siphume phandle. Sise vele sinjani? Sise sibatshele laba abasikholisayo ukuthi lakathesi abakalungisa into zethu. And lakathesi lokho befake izigulane engozini ngoba bayenza ukuthi abantu bephuze emsebenzini bedinga i-transport echiphileyo. Bayenza ukuthi abantu behlale begula, behlale belama-stress. Siyabonga.
USiziba wengeze ethi abatshelwanga lutho ngokuthi izikhalazo zabo zilungiswa nini encwadini ebhaliweyo.
Vele bakuthole bathi bona kusho ukuthi i-government kumbeni uhulumende kumbeni lowo muntu ophambi kwethu osimeleleyo kaqakathekisi impilo yabantu abagulayo ngoba abaye besuke ekhatshana sibili besithi khonakhona sesifike ezibhedlela ezikhulu kumele semvike esibhedlela semvike ekliniki sokumele nginjani sokumele ngiphumule lami kulokhu engikuzwayo. But sebethole ukuthi vele abantu abaye besebenza khonapho ngabantu vele wokuthi khonakhona izikhalazo zabo zebesebenze kuhle akula muntu ozinakelekayo. Bekhangele futhi ukuthi khonakhona lezinye izinto eziyabe zifunakala ukuthi abantu besebenze kuhle. Le mithi enye eqakathekileyo kumele kube le mithi enje so ayitholakali futhi. So bakuthole bona izilaba abantu then khonoko ukuthi vele ithande ukulungisa indaba zakhona ngokuthula nje kuphela ngoku-ignore abantu. Khonoko vele kuthile kwabatshengisela ukuthi akula ngenye indlela into le izakhulunywa.
Unkosikazi Sandile Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze kwelatshwa uthi uhulumende kumele athathe amanyathela okulungisisa izikhalazo zezisebenzi zakhe.
Asifuni njalo asifisi ukuthi abongi bakhalele umsebenzi njengalokhu esake sakubona kwiminyaka edluleyo. Khathesi ngokukhangela kwami ngibona uhulumende esekwazi ukuthi kuyini abakufunayo, ngoba kungekelwa kulungisiswa impilo zabantu ziba sengozini enkulu.
Unkosikazi Sanele Nyoni, umongi esibhedlela sempilo, uthi iholo eliphansi abalitholayo yilo elenza baze bakhalele umsebenzi.
Kunzima, iningi lethu liyesaba ukuthi libuye libonakale ukuthi liyabe likhona emkhankasweni yokukhalala umsebenzi ngezizathu zokuba ku-proportion. Kodwa okukhona yikuthi sifuna imali leyi esiyitholayo kufana lokuthi siyadlala, ngoba ayisakwani lutho kithi.
Ngesikhathi esifanayo, ababalisi labo lokhu bekhala ngokuthi iholo labo liphansi kakhulu, alisenelisi ukuthi babhadale indleko zabo zansuku zonke, liphelela ekugadeni imijova namabhasi ukuya emsebenzini. Bona vele bafuna iholo labo libuyiselwe kusilinganiso salelo ababelithola ngedola leMelika angaphezu kwamakhulu amahlanu, i-$540, kungakabuyiselwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe eselingasathengi lutho ngokugugudeka kwesisindo salo ngesiqubu esisabekayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngiwubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank lithi selivumelane lenhlanganiso yebona ngokupheka kwesinkwa ye-National Bakers Association of Zimbabwe ukuthi yehlise intengo yesinkwa. Usiba lukhulu walelibhanga, uMnumzana John Manguja, embikweni awethule namhla, uthi inhlanganiso le izathola imali yakwamanye amazwe ngokuphatheka emkambo wayo we-auction oqhutshwa maviki wonke. Lokhu kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla yezitolo, njalo iningi lisithi alisenelisi ukuzithenga. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lo Mnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association.
Siyawubona njalo siyawuza umbiko we-RBZ besitsho ukuthi babe lengxoxo labe-National Bakers Association abayibo ababhaka izinkwa lamabhanzi lokunye nje. Kodwa nxa sithi siyawuhlaziya lumbiko, sibone ngazani akulanto entsha ezavela, kumbe singathi bakhulumile kodwa ekukhulumeni kwabo bazithulele RBZ. Ngoba kabachonga ukuthi isinkwa lesi siza kwehla sisiya kumalini ngemali yamadola e-America, njalo sizaba imalini ngemali yamadola e-Zimbabwe. So umbiko njalo siwubiza ngokuthi ngumbiko ozithuleleyo, umbiko oqandayo, umbiko ongelambiko phakathi kwawo. Ngoba ezithi siyakunanzela ukuthi besivele isinkwa siphegwe ngama-US dollars, besiqansa ngenxa yokuthi every week i-exchange rate yelizwe, i-exchange rate yemali yelizwe leZimbabwe nxa siyiqathanisa le mali yami yeMelika iyaqansa ngolwesibili ngolwesibili. So ngamafitshane okukhulunywe yi-RBZ kabakhulumanga lutho, ngoba kabavezanga ukuthi bavumelane ukuthi isinkwa siyakwehla ngemalini siya kumalini, njalo sizabe siqansa ngemalini ngeviki ngeviki. Ngoba kuza kwenzakala ukuthi vele isinkwa kade singasisikhangela sikudola. So nga idola kuyukuthi next week ngomkambo omnyama iyabe isiku 700, kusho ukuthi isinkwa sizaqhubeka lokhu siya ku-700. Kumbe nxa besehlise nxa behlisa nge-5 cents kumbe nge-2 cents, kasikwazi ukuthi bazakwehlisa ngemalini. So umbiko nje ke thina siwukhangela njengokuthi awusiphathisi njengezakhamizi, awusiphathisi njengabahlali beZimbabwe, ngoba kasikwazi ukuthi kuzehla kusiya kumalini ngamadola. Njalo i-exchange rate yabo abazayisebenzisa yile yomkambo omnyama kumbe yile kahulumende. Ngoba nxa kuyukuthi bebevele besebenze kahulumende, ngabe isinkwa sisikhanele ukuthi sikuma 300 and something. Ngoba kathe singikhuluma nje i-$1 338 zimdollars. So besikhanele ukuthi nxa besebenzisa umkambo lo esingathi ngosegcekeni okahulumende, isinkwa kumele sibe ku-300 and something. But kathe isinkwa siku-650 something. So kulingana kuveza ukuthi ama-Bakers Association la umbipekers association ama members angkona asebenzisa umkambo omnyama. So ke singakwaziyo ukuthi bavumelane ukuthi bazasebenza umkambo omnyama kumbe bazasebenzisa umkambo we-RPZ njalo namathelekhona apho bangaxexebuki, ngoba nxa kusitsho khonokho kusho ukuthi hayi kungaba nganeno ke kuzakhamizi, kodwa nxa kuyukuthi bazaqhubeka lokhu besebenza le kade besebenza ngayo, hayi kuzaqhubeka kuyilufe iyeza elimnyama ebantwini. So sicela ukuthi umbiko lo ngabe uchasiswe kuhle, waveza sobala ukuthi isinkwa ngama US dollars esi how many cents sizasebenzisa i-RPZ exchange rate, okungaba ukuthi kusasa isinkwa siyavuka mhlawumbe siyi 300 and something. Kodwa nxa bengakuvezanga khonokho, hayi yikho sisithi umbiko lo uzithulele, umbiko lo uyaqanda, umbiko lo kawusincedisi lutho thina njengezakhamizi zakoBulawayo, ngoba isinkwa sizaqhubeka lokhu sisithenga ngentengo ekhwela nsuku zonke.
Lo umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekhona le kwaBulawayo. Ulike talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga leziphephelo emhlabeni jikelele ele World Refugee Day. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Lo mfana omncane obulewe kwalinyazwa abelisebenzisa abathathu abavuthumela umpholisa kusehlakalo sokudutshulwa enkosini womculo owenzelwe esikoleni seMelika iWashington DC izolo ntambama. Kubika amapholisa leli dolobho, umpholisa labesilisa abalimeleyo babikwa besesibhedlela. Sikhuluma kanje, imikhosi yosuku lokukhumbula ukukhululwa kwabensundu ebugqilini kwelemelika ele Juneteenth iqalise ngomgqibelo edolobheni ele Gladstone esigabeni eseTexas, lapho leli langa laqala ukukhunjulwa khona ingakabekwa ukuba likhefu nguhulumende. Nyakenye umongameli Biden kulapho ethule umthetho wokubeka usuku lukamhlaka 19 Inhlangula njengekhefu elinanzwa nguhulumende minyaka yonke. Umhlangano omkhulu wabesifazane bamazwe akwenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBrithani eye-Commonwealth Women's Forum owenziwa kanye lowenkokheli zalawo mazwe uqale edolobheni leKigali kwele Rwanda namhlanje. Ibhizinisi kaVasco Hanisi isiphepheni esidabuka kwele Democratic Republic of Congo esesihlala kwele Kenya emsebenzini wokutholisa amandla kagesi avela elangeni enkambini yesiphepheli eyeKakuma libikwa liphumelela okwamagama. UHamisi wafika eKakuma eminyakeni elishumi nambili edluleyo ebalekela umumo elizweni lakhe lomdabu eDRC.
Kunjalo nje abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lweziphepheli ole-World Refugee Day, ngoba kuningi ababhekane lakho emazweni achiyeneyo lapho ababalekela khona. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe unakanela ukuba kunezizalwane zelizwe leli ezingedlula izigidi ezine 4 million ezihlala kwamanye amazwe. Abanye basuswa kwele Zimbabwe yindlala, ikuselakala kwemisebenzi ezombusazwe lokunye. Unkosazana Kethiwe Bebe olesicoco sokwemba amathe aligugu ohlala kwele Botswana uthi
leli langa liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi iziphepheli ngabantu abokuthi kunengi abahlangana lakho, kodwa kabe kumele kube ngabantu labana bokuthi baba lezindi bebe lamandla bebe lokubekezela. Kunengi abahlangana lakho emazweni abo, izimpi, ukuhlukunyezwa, ukulamba, ini ini. So kuqakathekile kakhulu ukuthi linazwe leli langa likukhunjulwa izinto abacina behlangane lazo bona ama-refugees iziphepheli.
UMabhebhe uphinde wathi
emhlabeni jikelele siyabona ukuthi kunengi okulokhu kusenzakala okulokhu kufuqa ukuthi kugcine kuqhubeka kusiba leziphepheli. So ngokunjalo nje kuqakathekile ukuthi leli langa linanzwe lithakazelelwe ngumhlaba.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngqabuhlo Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
IZimbabwe ngelinye ilizwe elileziphepheli eziningi esemazweni umhlaba wonke. Ezinye iziphepheli esingathi ngolwasemzi ngama-political victims. Kube sokusiba leziphepheli ezomnotho. Yikho ke lolu sungu lusuku oluqakathekileyo ekufundiseni amalungelo eziphepheli lapho abakhona. Abanye kabakwazi ukuthi nxa sebephiwe incwadi zokuba iziphepheli balelungelo lokuthi babe lama-passport azobahambisa kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi impilo iqhubeke bengahlali bevalelwe. Yikho ke siyaluqakathekisa ke thina lolu usuku lweziphepheli.
Umfundisi uSeni Sibanda, umkhondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele iziphepheli zihlonitshwe.
Ilanga lalabo abadinga ukuphephela bebalekela kumbe ungabe kuyimpi kumbe bebalekela ukuthi bangabulawa lapha bakhona ngenxa yezinto ezimelana lamalungelo oluntu. Mbonani into eqakathekileyo ukuthi okokuqala, nxa umuntu ezodinga ubuphepheli elizweni kumele ukuthi abanjwe ngendlela emthiya elokhele esithunzi. Njalo siyakwazi ukuthi ukudinga ukuvikela lokuphila kulilungelo loluntu endaweni zonke. Ngiyakholwa iBhayibheli liyasifundisa kuLuke chapter 10 laphana uJesu azakhulume ngomSamaria olungileyo ukuthi kambe umakhelwane wakho ngubani. Umakhelwane wakho ngumuntu oyabedinga ukuncedwa ngaleso sikhathi. IBhayibheli njalo liyasikhuthaza uNkulunkulu elaya abe-Israyeli bephuma eGibhithe ngoMose ukuthi nxa umuntu edinga ukuphephela kumele agcinwe kakuhle njengoba lathi singazigcina.
USibanda uthi kuningi okukhona okuvikela iziphepheli.
Umhlaba wonke jikelele kuyafakwa imithetho e-United Nations, imithetho lapha e-Afrika yonke ukuthi nxa umuntu edinga ukuphephela kumbe edinga ukubalekela ukuhlukuluzwa ukuthi kumele agcinwe ngamazwe lapho ayabe efikele khona. Ngakho akudingakali ukuthi umuntu aza axotshwe kumbe aphathe ngendlela ezamhlukuluza yilabo bantu ababe emgcinile. Nalawo lalawo amazwe lapho abantu ababekiwo kuyadingakala ukuthi abantu baphathwe ngendlela enhle. Sinanzelele njalo sabona ukuthi i-Ukraine kule nto e-Ukraine e-Europe ngale bayemukele njani abantu abavela e-Ukraine, babemukele ngendlela enhle. Kodwa siyananzelela ukuthi nxa sokusuka iziphepheli zivele e-Afrika abasazamukeli ngendlela enhle. Ngakho lokhu kumele kutshintshe ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole ukuhlonishwa njalo abe nelungelo lokuba abe ndaweni avikeleka kiyo nxa ezibona ngani usengozini lapho akhona.
Usuku lwanamhla olwe World Refugee Day lunazwa phansi kwesihloko esithi whoever, wherever and whenever, everyone has the right to seek safety. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Ezinye izakhamizi zesiqintini sesizinda ezincelelane ledolobho leVictoria Falls esigabeni seMathebeleland North zithi ibandla elibusayo leZANU-PF kalisoze liphume embusweni ngomnyaka ozayo ka-2023 ngoba liyabanakekela ngokubapha abantu inhlanyelo yokulima lokudla ngesikhathi sendlala. Kukanti abebandla eliphikisayo bayakulandula lokho. Kuvika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sand.
Iningi labahlali besizinda lithi ZANU-PF banika umhlaba wokulima njalo liyabanakekela ngendlela eziningi. Unkosazana Violet Sibanda umfelokazi ohlala kulumango yena ke uthi kungasuhulumende omncedisayo kakwazi ukuthi ngabe uyini.
Ayincedisa ihulumende kuwo konke nje naye bathi zithi sibambele ngayizane nale. Hayi asiyekubeki.
Siyayithanda.
Siyayithanda kakhulu anti nje ibandla elibusayo. Ye basinika ukudla sibili basibusisa. Abantwana bafunda ezikolweni abanye babhadalela ihulumende abanye amadona nalabakhona.
Omadona besho ngihulumende?
Yes. Yonke indawo yezane kuphela. Hawu nyakoza zishaya kuhlesi. Ibandla elibusayo. Yashaya libusa ibandla leli.
Aliphumi?
Hayi, soze liphumi. Sibo sisithi hayi siphambili ebandla elibusayo.
Amazi gamaswanda kuzilo ngumnuza na matebula kwizi umsekelo waleli banza.
Banza libusayo, ibanza ilomkhususu omkhulu. Ngithi ilisinikeza ke ama inputs, siyathola ukudla, sithole ama grants izimali. Hayi, lapho ke ngithokoza omuhle. Ngiyabimusa ke ngithi asizeni ke sonke sisekele ibandla elihamba phambili.
Umnumzana Jabulani Ncube uthi ekugonquleni kombuso kwayengumongameli uRobert Mugabe babenethemba ukuthi izinto ziyoguquka kodwa udubo luyaphambili.
Thina eZimbabwe sasithembile ukuthi lowa kuphuma uMugabe sesiza thola lathi ukuthi siphile kodwa ibandla eliphikisayo sasithembele ukuthi liza thola ukuncediswa kodwa kula nto esitholayo laphana. So thina umphakathi hayi sibone ukuthi kumbe ozomba ngazo zinceda ngayo.
Ezinye zakamizi zithi amabandla amakhulu azombusazwe akhona manje akancedi lutho, kumele kube lelinye ibandla elizakhangela indubeko zabantu. Unkosazana Miriam Dube ngomunye wabalombono lowo.
Thina lapha sesithwele nzima, izinto sezinzima, sesicela ukuthi ngabe kulelinye ibandla eliba khona sibilele isiphathisayo ngoba hey sesithwele nzima, izinto ziyadula emashopa zithingeki, asisakwanisi le misebenzi asiyitholi vele kuhayi. Kunzima kakhulu.
Amabandla lawo amabili amakhulu la eliphikisana libusa sehlulekileni.
Hayi hayi, wona sehlulekile sibili, hayi sesizamile la azama sibili kodwa hayi sibone ukuthi asincedisa ngani ngoba sithole nzima, sithole lutho kiwo lalawo mabandla khona.
Umkhilitalo weZANU PF esabelenza emathelweni North njalo ngumphani ntambo walesigaba umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe alihlalanga phansi selilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengeMath North Province mele iZANU PF lo nyaka ngumnyaka wokumobilize, silungiselela ama structures ethu, ama cell, ama branches, ama districts, silungiselela ama election aza kuba khona next year. Sidinga inamba kamongameli 5 million votes and njenge province yethu kulokuthula, asikabudlwa ngudlwanga province yethu, lokho into zokulwa sikubonela kwamanye ama province. Thina eMath North kubanjenwe njalo sisebenza siyunity, sisebenzela ukuthi ibandla lethu leZANU PF liwina ama elections.
Kodwa umhlubulo welizwe akukabi lodlakela lokudlephana kwabasekeli bamabandla ezombusazwe njalo abantu balesigaba bathi abafuni ukuhlukuluzana nqazo ukukhankaselwa ukhetho lomnyaka ozayo ka 2023. Ngimele Sithu 7 igama lami ngezwe Jesus Banda.
Ngesukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole abamabandla aphikisayo esithi yibo ababangela udlakela besenzela ukusolisa eleZimbabwe ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano wamazwe ake abuswa ngeleBhilithani oweCommonwealth. Ukukhalala umsebenzi kwabezempilakahle kukhanya ungasaphumelelanga kangako koBulawayo ngoba kube labongi abalutshana embuthanini wabo esibhedlela sempilo namhla ekuseni. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphephelo emhlabeni jikelelele World Refugee Day, elebusana lithi lizaqhubeka liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga, isithi yasidibaneni njalo ngo-half past.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.